Sika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uJonga Kandemiri obesethulela indaba ngolimi lwesishona. Elingali tshona njani izulukandaba ulamukela injabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-23 Mabasa 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Umbukiso wethu siwuqalisile, uqalise namhlanje, siyathokoza ukubona iningi lababukisi bethu lapha eZNITF. Uyakhanya sibili silama first days amaningi esingawabonileyo njenge in the last 4 years susela ku-COVID.
Umbukiso wezamabhizimusi oweZimbabwe International Trade Fair uqale lamhlanje koBulawayo. Kulamankampani edlula kancane amakhulu ayisithupha lamazwe yagoqela eleMelika, Australia lamanye.
Usuku lokukhuthaza ukubala kwengwalo luqakatheke kakhulu. Umntwana esikolo nxa elanda ukuzofunda mane amakhono awafundayo. Fundi ikhono lokukhuluma, ikhono lokulalela, ikhono lokubala, ikhono lokubhala. Siyabona ke ikhono lokubala limqoka.
EleZimbabwe limanyane lamanye amazwe omhlaba lamuhla ekunanzeni usuku lokukhuthaza abantu ukuthi bajulise ulwazi lwabo ngokubala izingwalo olwe World Book Day. Umthethwandaba wesigaba seNew York uqhubeke uthonisa icala lowaye ngumongameli uMnumzana Donald Trump, owetheswa icala lokufumbathisa untombazana uphila ngokuveza umzimba emphakathini uStormy Daniels. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umbukiso wezamabhizimusi oweZimbabwe International Trade Fair uqale lamuhla koBulawayo. Kulamankampani edlula kancane amakhulu ayisithupha lamazwe yagoqela eleMelika, Australia, China, Botswana, Zambia, Britane, Indonesia lamanye. Inhlanganiso yomanyano wamazwe awezwekazi le-Europe, e-European Union, layo isembukisweni lo okhangelelwe ukuvulwa ngokusemthethweni ngumongameli William Ruto wakwele Kenya. Umgcinisihlalo we-ZITF uMnumzana Busisa Moyo utshele iStudio 7 ukuba bayajabula kakhulu ngokwenzakalayo lonyaka.
Umbukiso wethu siwuqalisile, uqalise namhlanje, siyathokoza ukubona iningi lababukisi bethu lapha eZITF. Uyakhanya sibili silama first days amaningi esingawabonileyo njenge in the last 4 years susela ku-COVID.
Kulomehluko yini kulombukiso walonyaka nxa kuqhathaniswa lanyakenye?
Nxa sikhangela lonyaka siyabona ukuthi ishowa yethu ingani iphezulu. Umbukiso wethu phezulu, siyakhankasa, sixhusa wonke umuntu ukuthi baze lapha eZITF bazebona okubukiswayo.
Lonyaka ngobani abeze okwakuqala ukuzobukisa?
Kulonyaka silamazwe amaningi abukisayo lapha Afrika engxenye eduzane amashumi amathathu abukisayo lapha eZITF asizake sibone abavela phandle kwelizwe lobuningi obungaka. Ngakho-ke kathesi ngimi lapha United States government batshengisa babukisa amaprogramu abo. Siyaloyisa ukuthi ngokuya kwesikhathi amakhampani asebenza evela kwesela Melika bazafika labo babukise izinto labo.
Lo-ke ngumnumzana Busisa Moyo, umgcinisihlalo we-ZITF obekhuluma ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Inhlanganiso eziphathisa kwenhlelo zokutholakala kokudla okweneleyo emazweni ngiyaxolisa eleZimbabwe limanyene lamanye amazwe omhlaba lamuhla ekunanzeni usuku lokukhuthaza abantu ukuthi bajulise ulwazi lwabo ngokubala izingwalo olwe World Book Day. Abalobi lababalisi bekhuthaza uZulu ukuthi avuselele umkhuba wokubala okhanya ususilela kulezi nsuku. Omunye wabalobi laba ngumnumzana Mlungisi Gasa, yena osencindezele ingwalo eziyisikhombisa njalo osanda kwethula ugwalo lwakhe olulesihloko esithi Umjibila kaBaba.
Ukufunda izingwalo kumnandi kakhulu ngoba kuyingxenye yokuvuselela ulimi lwethu olokuvuselela kwamasiko ethu njengesizwe samaNdebele. So ke ngithi kubalulekile kakhulu ngoba abantu bonke bayabe be free and ingwalo lezi zikwenza nje usale ungenaso i-stress ma uzifunda ngoba okunye kuyabe kufana nokuthi uyabe ubuke imuvu kodwa uyibuke ngelihlo lengqondo.
Kugwalo lwakho lapha uthi Umjibila kaBaba ukhuluma ngani kahle kahle?
Umjibila kaBaba lugwalo olumnandi kakhulu lapho engangicikoza khona ngikhuluma ngezinto ezijiyejiyeneyo ngoba ezikhathini eziningi njengabantu ongithi njengemndeni kwesinye isikhathi ziba khona ezinye izinto especially esiyabe sizijiyelwe ngabokhokho ongithi inhlanhla yekhaya. Kuba khona umntwana vele okhethwayo ukuthi lowu nguye ongaphatha induku olo nguye ongaba lihawu lomndeni. So ke leli bhuku bengikhuluma ngezinto ezinjalo ekuthini kwesinye isikhathi kubalulekile ukuthi uvikele isiko langakini.
Lutholakala njani ugwalo lwakho?
Ingwalo zami ziyatholakala kimi uqobo eBlawayo ngoba kwakhathe singisegoli. Abafuna ukuzithenga bangangitshayela kunamba zami zasemzansi ezithi +27 84 78 34 29. Ababe befuna ukuzithenga ekhaya bayazithola njalo kunombolo kadadewethu +26 3 775 239 111. Bangidinge enkundleni zokuxhumana kuFacebook uMlungisi Gasa kuma groups ami ngiyatholakala ku group yami eka Facebook ithi Mlungisi Gasa Ndebele Novels.
Lo ke ngumlungisi umnumzana Mlungisi Gasa umlobi wengwalo zesiNdebele odabuka enkayi ubexoxa icingweni lo Ntungameli Nkomo Studio 7. UNtungameli uphinde njalo waxoxa lesikhulumeli senhlanganiso yababalisi eAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe umnumzana Themba Kuye Moyo.
Usuku lokukhuthaza ukubala kwengwalo luqhakatheke kakhulu kumntwana esikolo nxa elanda ukuzofunda mane amakhono awafundayo. Funda ikhono lokukhuluma, ikhono lokulalela, ikhono lokubala, ikhono lokubhala. Siyabona ke ikhono lokubala limqoka njengoba amakhono afundwa esikolo ntemane ikhono lokubala lalo lifakiwe lapha. Okwakuqala emfuna sikukhangele izikolo zethu ikakhulu ezemakhaya okuyizikolo eziningi ziyasilela ingwalo zokubala. Umntwana lo mntwana kalalo ithuba lokuthi abe logwalo lwakhe edwa ezibalela. Ingwalo bagcina bezidonsela nabebahlanu, bebane, belichumi kusiya ngokuthi balenhlanhla engakanani esikolo sabo ukuthi kube lengwalo. Okubanga kumbe sokubanga ukuba ikhono lokubala lingathuthuki.
Umkhuba wokubala ungathi usakhona yini ebantwini njengasendulo?
Kakusekho. Okanye ngithi nxa lapho kukhona khona sokukwalutshwane sokuyimvela kancinci. Ezikolweni lapha ingwalo zokubala ziyasilela, sibuye siphume singene emphakathini emavinkilini lapho esasithola khona amaphephandaba, esasithola khona ingwalo zokubala. Akusekho. Osokubanga ukuthi intshukuntshu yokubala ibe nilutshwane. Singabuzana imibuzo eminingi isizathu sokuthi indaba intshukuntshu yokubala siyayehla. Okuningi okwenza abantu bakhuthalele ukubala impumela abayitholayo entweni abayenzayo. Izikolo yindlela lapho okufundiswa khona abantwana ukubala, ukubhala, ukulalela, ukukhuluma ukuze beyenelise ukuba ngabantu abalempilo engcono, babenelise ukuxubana labanye abantu ngoba ukubala kuzabenelisa nokuthi akhulume indima ezehlukeneyo ngoba uzabefunda ukubala. Pho izikolo sezaphenduka zaba yindawo yokuyadlala amadlwana.
Lo ke ngumnumzana Themba Kuye Moyo isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala ayemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Inhlanganiso eziphathisa ngenhlelo zokutholakala kokudla kweneleyo emazweni angezansi kwezwekazi le-Afrika sezikhuthaze ohulumende lenhlanganiso ezinceda abalambayo emhlubulweni lo ukuthi bathathe amanyathelo esiphangiphangi okuthumela ukudla emazweni ayisitshiyagalombili awezwekazi le-Afrika ebhekane lendlala esabekayo. Lokho kuphuma emhlanganweni oqutshwe yilezi nhlanganiso ePretoria kwele South Africa izolo. Okuningi sikuzweni kuThuso Khumalo esiphalo lodaba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Inhlanganiso lezi ezigoqela eFood, Agriculture and Nature Resources Policy Analysis Network, eHuman Science Research Council, eNational Agricultural Marketing Council, leye-Agriculture Research Council, zithi kudingeka uncedo lwesiphangiphangi lindlala ingakaqali ukubulala abantu. Lezi nhlanganiso zithi eleZimbabwe, eleZambia, leleMalawi, asethwele amagapha avuzayo ngenxa yokutsha kwezilimo, amanzi, lamadlelo enkomo. Kulo mhlangano kuvele kuba abantu abaseziqintini eziningi zeZimbabwe sebetshelwe izilimo, kukanti njalo abalimi abaphila ngokufuya sebelahlekelwe izinkomo lezinye izifuyo. Amanzi abikwa lawo eseluhlupho endaweni eziningi, ikakhulu ezabelweni zamaNdebeleni eMaswingo, lezinye ngenxa yesigudumezi se-El Nino esidalwa ukuguquka komkhathi. Isiphathamandla senhlanganiso ye-Food and Agriculture Organization of the United Nations, uMnumzana Louis Hobe, uthi uhlupho lwezokudla eZimbabwe lemazweni amaningi la luqale ngesikhathi se-COVID-19.
The COVID, which ravaged the agri-food systems, the value chains were disrupted by the COVID-19.
I-COVID-19 ibhidlize inhlelo zonke zokudla lezokulima, ibangele njalo ukwehla kwezomnotho emazweni okwenze kwangabi le mali eneleyo yokuxhasa inhlelo zokulima. Lokhu sekubangele ukuthi iningi yalamazwe bengenelisi ukuthola ukudla okweneleyo, kungakho sekungene indlala.
Are not able to really address the challenges that they are facing.
Abanye amazwe athintekayo i-Angola, Botswana, Madagascar, Mozambique, leNamibia. Inhlanganiso lezi zithi kusukela ngomfumfu nyakenye sokufe inkomo ezizinkulungwane ezisijakalolunye 9,000 emazweni la. Izikhulumeli ebezikulo mhlangano zinxuse uhulumende ukuthi benze konke abakwenelisayo ukutholisa uzulu ukudla, njengoba iningi bengeke bavune lutho lonyaka ngenxa yale indlala. Abenhlanganiso lezi ke bathi sekufakwe izicelo kuzigodlo zakwamanye amazwe kuzwekazi le-Afrika ukuze kutholakale uncedo lwesiphangiphangi. Bathi lindlala osekule nyanga egcweleyo ibhuqa kulamazwe ibangelwa ukuguquka kwezomkhathi kanye losomiso esibizwa El Nino. Isiphathamandla senhlanganiso ye-Agriculture Research Council, uMnumzana Johan Mahere, uthi ziningi imbangela zale indlala.
So since mid-January until end of March, it was really very dry.
Kusukela ngoZibandlela kube lesomiso ezesabekayo emazweni ezwekazi le-Afrika. Ezinye ingxenye zeZambia kome okumangalisayo, eZimbabwe okoma lokhu bekubambe ilizwe lonke, eSouth Africa lakho ibibambile kwezinye indawo, okuletha indlala edlula leyo ezasiyibone emazweni lawa.
Then you might see with similar, or not similar, but other El Nino-related droughts in the past.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usehle wamemezela ukuthi iZimbabwe ibhekane lenhlekelele okulinyathelo elivulela usizo lwesiphangiphangi. EZimbabwe kudingeka uncedo olubiza amabhiliyoni amabili amadola eMelika. IZambia yona ithi bayizigidi eziyisithupha abadinga uncedo lokudla. IMalawi yona idinga izigidi ezingamakhulu amabili amadola, $200 million, ukutholela izalwane zayo ukudla. Ngokutsho kwenhlanganiso eyomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations, bafika izigidi ezingamachumi amabili abantu asebedinga ukudla kwesiphangiphangi kulawa mazwe. Ngimele Studio 7 ePretoria kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Ukuze Melika, umthethwandaba wesigaba seNew York uqhubeke uthonisa icala lowayengumongameli uMnumzana Donald Trump lamuhla. Obechuchiswa ngosomabhizimusi odinda iphephandaba elithiwa The Inquirer, umnumzana David Packer. UTrump wetheswa icala lokufumbathisa untombazana uphila ngokuveza umzimba emphakathini uStormy Daniels ukuze kungaphazamisi umkhankaso wakhe ngomnyaka ka-2018. Kodwa okube ludaba egudwini lamuhla yikuthoniswa kwecala lokuthi uTrump engaba wephule isinqumo somthethwandaba izolo esokuthi engathuki kumbe ukukhuluma ngabantu abaphathelane lecala lakhe. UTrump izolo ukhulumele intatheli zindaba phandle kwalumthethwandaba esithi icala lakhe ikudinga nje ukumhlukuluza. Uphinde waloba enkundleni yakhe yokuxhumana ebulenjini ethiwa Truth Social ehlambaza umthethwandaba. Abachuchisi bathi uTrump weyise umthethwandaba ngalokho kumele agwetshwe imali engamadola ayinkulungwane ngendaba enye ayilobileyo ethuka umthethwandaba. Umahluli umnumzana Yuan McChan uthe uzethula isinqumo sakhe phezu kwaleli cala ngokuya kwesikhathi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele olandela ezombusazwe umnumzana Tim Moringai.
Hayi, okungathesi sibona ngantho ama-opening statements aka-David Packer yiwo ngantho aqakathekile ngoba badinga ukuthi yena lo-Trump baba le-agreement yini ukubana ngcolise amanye ama-candidates ngo-2016.
Siyabona ukubana abanye babafakazi bakhanya bengabantu abasebenza lo-Trump. Akusoze na kwenza ukuthi atholakale ele cala.
Into chaza ngendaba ze-law e-United States ubale ito ethwa yona yi-intention oyenzileyo. Ma ngunika imali bhuti wami Gande, is it intentional for the purpose or ukuthi ngabe mphonga ukunika for a service? So kakhethi sibona uTrump ecatsha esithi yena he was paying uCohen imali yona leyo just for the purpose of his services as his lawyer.
Kodwa wena ngokubona kwakho ubona ungani ukuzivikela ngakhona lokho kuzasebenza na?
Into ngiyibona lapha is ukuthi kudependa ngokuthi i-prosecution izacaca kuhle yini iy'ndaba zabo zoku-accuse umnumzana Trump. Ngoba siyakwazi ukuthi ukuthi ukhulunyele ukuthi ule cala, it depends ukuthi i-jury yakho i-12 people babetheni and ujudge layo uyabe banika ama-instructions anjani. So wakathesi hhayi angikaboni ukuthi bazamu-accuse ngecala lona leli abalithe ulalo.
Siyabona ukubana uqhubeke elokhu ekhuluma ngokwemthethwandaba kuyikuthi yena wafakelwa isinqumo sokubana angakhulumi. Ubona ngani khona okwakusoze kumfaka enkingeni na?
Hayi, khonokho ngiyabona ngantu akusekuzamfaka enkingeni ngoba siyakwazi ukuthi in a normal situation kuma-citizen wonke e-America ujaji engakunqumeli ukuthi ungakhulumi in public or uthathe ubufakazi ubufake kumaphephandaba and then when usiyenza the opposite vele bahle bekubophe or bayakukhoshena or fine. So hayi, kathesi bebesithe amacala angikhona sefike close to 12. So hayi, ngizabona lami ujudge ngantho uzafaka i-action lapho.
Lo ke ngumnumzana Tim Moringai olandela izombusazwe wele Melika ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Ohio khonapha kwele Melika. Abasakhulayo elizweni baveza ukukhathazeka ngombiko osanda kwethulwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa othi uhulumende usefuna ukuvuselela uhlelo lwe-National Youth Service. Abalusolayo lolu hlelo bathi lulakho ukusetshenziswa kwethusela uZulu ukuba asekele ibandla leZANU-PF ngesikhathi sokhetho. Kodwa abakubandla elibusayo bayakulandula lokhu. Okuningi asikuzweni kumlondolozi Ndlovu eseHarare.
Ekhuluma ngesikhathi kunanzwa usuku lukazibuse emkhosini owenzelwe eMurambinda, umongameli Mnangagwa uthe amalungiselelo okusungula uhlelo lolu asekusibanga saphezulu. Uhlelo lolu olwaluqhutshwa kusabusa umuyi umnumzana Robert Mugabe lwaludume ngokufundisa abatsha inzondo njalo lusetshenziswa ukuhlukumeza abadala ngesikhathi sokhetho. Abatsha ababekuhlelo lolu babengena emizini yabantu bebachayela ukungasekeli iZANU PF. Omunye wabatsha abasola uhlelo lolu unkosazana Bertha Sithole owebandla le Citizens Coalition for Change CCC.
Nambona ngani ukuza gcina kusethusela abantu during ama campaign. Kuyabe kuyafuqa abantu abaningi khatshana ukuthi bekwanise ukuparticipate kuma elections.
Unkosazana Maria Phiri laye uthi uhlelo lolu luzasetshenziswa libandla elibusayo ukwenzela ukuvotelwa nguZulu.
Lokhu into engingayiboniyo ngathi izasihambela kahle ngoba nxa sikhangele indaba ze-National Youth Service leyi i-volunteerism ku-state kusuka kube nzima ukuthi abatsha sithi siyayakha lathi.
Umnumzana Mlungisi Dlamini ingcitshi esebenza labatsha kunhlanganiso yeZimbabwe Youth Association uthi uhlelo lolu kumele luhlelwe ngendlela elandela imithetho yelizwe.
Nxa yendlala ekhona eZimbabwe la uzathola ukuba laba abe-youth service bazasetshenziswa ukuze bebencitshe abangasobe ZANU PF abantu. Kumele umthetho uqiniswe kakhulu ukuze uhlelo lolu lungakhethi muntu.
Kodwa umnumzana Munashe Mtutsa oyebandla le-ZANU PF uthi uhlelo lolu lulungile ngoba luzasetshenziswa ukuze abatsha bathole ulwazi ngembali yelizwe labo.
I-National Youth Service luhlelo qakatheke kakhulu. Laluhlelo laluvele lukhona eZimbabwe ngeminyaka eyadlulayo, lwamiswa ngenxa yokuswelakala kwemali. Uhulumende okhona uthe sekunanzelele njalo ukuthi hayi yinto eqakathekileyo sebekulethile ukuthi abatsha abasakhulayo babe lethuba lokuthi labo babuthaniswe lapha abangakwanisa ukufundiswa khona ezempilo, befundiswa imisebenzi yezandla, befundiswa ngezwe labo lokuba kwazi ukuthi izwe labo lavela ngaphi.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Aukim Sibanda osebenza kugatsha lukahulumende olubona ngezabatsha.
Ngolunye lwezinye izindlela zokuba uhulumende afeze izinqumo zakhe ezikuVision 2030, sifuna ukuba lentsha ezakwazi ukuzenzela imisebenzi yabo yezandla, njalo lolwazi lokuthi bazi ukuba iZimbabwe ifuna bona, hatshi omunye umuntu ukuthi abaguquleli.
Kodwa incitshi kwezombusazwe esebenza kunhlanganiso yeFriedrich Ebert Stiftung umnumzana Ntando Dumane uthi uhlelo lolu luqondile uma lungasetshenziswa ngendlela eyiyo.
Ukuze iNational Youth Service isebenze kumele ukuthi ezombusazwe zingabi ingxenye yayo ekuthini isekela elinye ibandla. Kumele ukuthi yona ikhangelane lokuphathelane lezwe lonke, okuphathelane lokuthuthuka kwabatsha okungasisa phambili njengelizwe.
Abatsha kwele Zimbabwe babhekane lendubo eziningi ezibalisa ukuswelakala kwemisebenzi, amathuba amabhizimusi lokuthatha izidakamizwa. Ingcwethi ezishiyeneyo zithi konke lokhu kungalungiswa ngokuhlela kahle ezombusazwe, hathi ukuba kuqhutshwe uhlelo lwe-National Youth Service. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elithumele nge-WhatsApp.
Studio 7, sanibonani. Hey, nalobo nembuzo mani ngala ama-policies awe-reserve bank. Ayi, siphonguzwa kuthiwa kuvalwa amakhampani angu-11 akade esala ukuthatha izinto, but amakhampani akhona kumbe kawala amabizo phonguthiwa 11 kuphela. Wenze ukuthi kube le-transparency phela, lethana amagama sibone, lethana amagama sibone ukuthi ngempela into enikhuluma ngayo hayi iqiniso. But futhi vele uma uthi unamakhampani avalayo akade esala ukuthatha amazinto, hayi kaqale ngama-garage efiwe kulandele nge-passport office.
Siyabingelela, siyabonga. UJoseph Chachuma nje ngaba wasayikhulumela into ezanu le, ngoba kumele ngaba banamahloni ukuthi ilizwe labo yileli lokudla ukudula umhlaba wonke jikelele. IZimbabwe yilizwe elilokudla ukudula kakhulu kula wonke amazwe. Kuyini into bona abathathele umbuso abalungini? Kuyini into abathathele amaplazi abalungini lokulima kukhona kubahlula ukuthi ikhabishi isidula udlula umhlaba wonke nje, ukuthi ingane nje ivukeze nje umdoho nje esikolweni kumele ihambe ingadlili ishona ingadlile. Ilizwe linde ukuthunyelwa yi-NGO umpupu, kodwa loyo sayikhulumela bethi qathaniza le Russia ukuthi sibe neeconomy la athi sisebenzise imali yethu. Imali yabo iyabisebenzana. Kuyini imali ababakwenzayo khona lapho njengoba le golide lakhona balithengisa ngebackdoor bethatha imali befake emaphaketini. So bangajoyini bekhohlisa abantu baseZimbabwe ngezigi yabo. Le zigi lelo liphepha nje kumele balilahle nje. Abala currency uze bebe la icurrency zilonga umbuso wabo unje. Vele zilonga besahluleka kanjani into abazoyenza abantu bezanupi bengakhohlisa abantu bezimbabwe nje kahle kahle. Wena abaqoqa izikhwama zabo bechiya umbuso kwamele nje ngaba uchiya kudala nje. Ngaba baseke ngaba sazolo kulento thi abayike abayizana. Ilizwe lelo ngabe liright kakhulu. Wonke umuntu okhulumela izano nje ukukhulumela ukucindezela abantu baseZimbabwe kuphela nje ngoba abantu bezimbabwe bayifuna izano bayakwazi labo.
Studio 7 Studio 7 linjani basakaza. Sicela ama voice recorded aphume emsakazweni uStudio 7. Tshelani umnangagwa lo ekele osiphatheleni bezisebenzile bazamela imuli zabo abantu babo. Yena umnangagwa lo kalungisise imali ibe right elizwe. Ayekele indaba zakhe zokubopha osiphatheleni. Sengathi irecord yami le ingahamba iziyofika nakuyo. Ayekele abantwana babantu abadingela ingane zabo ukudla ukuthi nazo zilale zifakile okuya ngasethunji. Uswele umsebenzi azabopha osiphatheleni athi babulala imali elizwe yona ivele ingekho. Ayisiyo mali lento yakhe ngama-toilet paper ney-tissue lengabopha abantu ethi yena babulala ilizwe evele isehluleki sendoda. Isehluleki sendoda wena nangagwa wakhona lo. Isehluleki esikhulu kakhulu. Khulula abantu labo babophile la.
Studio 7, Studio 7, sanibonani ninjani lonke basasazi, ninjani lonke. Liyavuka lapho elikhona, liyaphila yini? Hayi, thina siyavuka. Basakazi, nginemeseji lapho engifuna ukuyifaka basakazi. Siyacela ukuthi ugovernment weZimbabwe akasuse yonke i-current, yonke eyangaphandle. Noma ngabe ngiyibutswana, ngiyi-South Africa, ngiyi-US dollars, ayiphume, kusale kusebenze e-South Africa kuphela. Ngileqiniso, ma ungaya eZambia, ma ufika eZambia, kufanele utshintshe usebenzise imali yaseZambia. Ma ungaya eSwazini, kufanele utshintshe usebenzise imali yangeni. So, ugovernment weZimbabwe ma efuna ukuthi into zakhe ziphumelele, makafake imali yeZimbabwe, akhiphe yonke i-current. Ngabe i-US dollars, ngabe i-rand, ngabe i-pula, kayiphume, abantu bazotshintsha i-border or batshintshe lapho batshintsha khona emabhenki, ma befuna imali yeZimbabwe.
Studio 7, salibonani livuka njani labalaleli. Kukhanya sengathi uChamisa usevakatshelwe nguChiwenga, manje uChamiseni usevuma. Manje lina balandeli bakaChamisa lithini? Ukhetho oluzayo lizoba lisalandela uChamisa? Ngilo mbuzo kini balandeli bakaChamisa ukuthi ekhethweni lolo oluzayo lizabe lisamlandela na? Phela usethinyiwe umuntu lo, usethinyiwe. Ngiyabonga.
Labo-ke ngabanye babalaleli bethu abasiphe imbono yabo ngokwenzakala empilweni yabo. Lani lingathumela enu imbono kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Nxa lifuna njalo ukuthunyelwa inhlelo zethu nge-WhatsApp, lingathumela isicelo kunombolo zona lezo ezithi +1 202 465 0318. Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelo The Connection sixoxa labatsha ukuzwa imbono yabo ngamathuba abawangathola embukisweni wezamabhizimusi weZimbabwe International Trade Fair ovulwe lamhlanje uphela ngomgqibelo. Isikhathi kasavume uba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umbukiso wezamabhizimusi weZimbabwe International Trade Fair uqale lamuhla kobulawayo kulamankampani edlula kancane amakhulu ayisithupha lamazwe agoqela eleMelika, Australia lamanye. EleZimbabwe limanyane lamanye amazwe omhlaba lamuhla ekunanzeni usuku lokukhuthaza abantu ukuthi bajulise ulwazi lwabo ngokubala izingwalo olo-World Book Day. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.